Isinqumo lesi sisithethe kulandela okungezwani kwethu lobukhokheli esabukhethayo ukuthi busikhokhele kunhlanganiso ye-Crisis Coalition. Obosokusenzakala yikuthi bosokulokudelela kakhulukazi obokusenzwa yilaba esingathi bebekuboard bedelela esingathi ngamalunga enhlanganiso ye-Crisis. Besebezenzela umathanda eguqula isisekelo sombuso senhlanganiso esingathi yi-Constitution. Bethatha izinqumo eziningi ezimele ukuthi kuhlanganyelwe nguye wonke umuntu olilunga lale nhlanganiso senze sindawonye, kodwa bona bebekwenza bebodwa. Sababiza lonyaka umnyaka usanda kuqalisa, sabiza uChalimani wakhona, sakhuluma naye samhlalisa phansi lapha koBulawayo, sambuzisisa ngokwakusenzakala. Wasithembisa ukuthi uzabuyela aye kulungisisa kungakapheli inyanga, kodwa inyanga zaphela zaba ngu-7 kasikaze size ngitsho lutho kuye, kodwa siyabona elokhu eqhubeka ethatha izinqumo esingavumelani nazo. Ngalokho-ke sibone kufanele ukuthi hatshi sikhiye inhlanganiso le e-Crisis Coalition.
Isisekelo esaguqulwayo saguqulwa kwafakwa ziphi inhlamvu elingavumelani lazo?
Esisekelweni lesi esaguqulayo kwafakwa inhlamvu ezithi zona amalunga amanye ahlala kuboard ye-Crisis asezakhethwa ezimele samuntu yena yedwa engamelanga nhlanganiso avela kiyo, esingathi umuntu sekhethwa in their individual capacity engakhethwa ngokuthi uvela kuyiphi inhlanganiso. Lokho sakubona kuyindlela eguqula, kumbe sikubone kuyindlela eguqula kakhulukazi isimilo senhlanganiso ye-Crisis, ngoba yona amalunga ayo zinhlanganiso kakusibantu abazimeleyo bona bodwa. Enye njalo inguquko ekhona esisekelweni sombuso, ngingathi khonapho ngesikhathi beguqula bafithizela banganaki ukuthi isisekelo sithi sona ekuguquleni khona okwabakwenzayo kwakumele babize umhlangano wamalunga wonke esingathi annual general meeting, kodwa kabayibizanga. Babiza nje i-conference, babizana labangani babo, baqeda lapho bahamba bayasayina beyibhodi bathi bona isisekelo sesitshintshile, baqalisa ukusisebenzisa singavumelananga lazo.